Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2022 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu beZimbabwe bakhangelelwe ukuba bazakhalela umsebenzi kusasa bezidlalele ezindlini bekhuluna ngesimo esibi somnotho lokunye.
Ukuvala kwelizwe ngci kuvala imisebenzi kuvale yonke into lingahambi ukuze kulungiswe izinto kuyinto eqondileyo kakhulu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change linqoba kukhetho lwama-by-elections atshiyeneyo. Abathunga indebe zabantwana ezidabukileyo sebeqalile uhlelo lwabo esibhedlela sempilo kobulawayo.
Bayafuna ukuthi ba-operate abantwana abafika i-500. Ngoba abazange babuye iminyaka lembili besenziwa ngumkhuhlane lo omubi owe-coronavirus.
Namhla lusuku lwabomama olwe-Mother's Day.
Phambili bafazi, phambili ngosuku lenu, phambili zimbokodo, halala, halala.
Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuba bazakhalela umsebenzi eZimbabwe kusasa njengalokhu ofiswa yinhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition abafunda emakolijini emfundo yaphezulu izisebenzi labanye. Abadlelana lohulumende bathothoza lokhu besithi kumele behlale phansi lohulumende bekhulumisana ngesimo esibi semota ezithwala uZulu emadolobheni ukugudeka komnotho lokunye. Umevisi Kama usethulela lolu daba.
Sekugcwele amapholisa endaweni eziningi okwamanje eHarare ngesikhathi abantu eZimbabwe belungiselela ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho ukuswelakala kwamabhasi lezimota zokuthwala abantu phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company ZUPCO. Loba kunjalo abantu abaningi bathi bazazihlalela ezindlini ngoba bathwele nzima elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bakhangelelwe ukuba bazazihlalela ezindlini ngoba bethwele nzima.
I-poverty timeline kathesi isedlula 100,000 ngenyanga, but ngatholi kamba silabantu ezibaba baleyo behola ama-20,000. Kuyajengisa ukuthi impilo inzima. Ngokunjalo-ke uhulumende lamakhampani izisebenzi yazama ukubana zikhulumisane labo kodwa kukhanya ngathi akulalelwa. Yikho ke libone abantu beZimbabwe kwethu bona hatshiwo sebetshaye kwazwela asebengakwenzeka ukuthi hhayi labo nje bake batshiyanela kulokho. Kungangcono ilizwe leZimbabwe xa kuvuma lihleli ivalwe kwaziwe ukuthi akula muntu osebenzayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela ocubungula ezombusazwe ezimele othi benza ukuqondileyo abafuna ukukhalala umsebenzi.
Ukuvala kwelizwe ngci kuvala imisebenzi kuvale yonke into lingahambi ukuze kulungiswe izinto kuyinto eqondileyo kakhulu. Kanti ke njalo ililungelo labantu ibhalwe yacaca ba ku-constitution yeZimbabwe ukuthi abantu balelungelo lokukhalala imisebenzi bavale benze i-stay away, benze i-strike, benze konke, benze i-shutdown ukuze izinto zilungiswe ngendlela efaneleyo. Kungabe kuwukulungiswa kwamalungelo abantu aphulwa nsuku zonke, kumbe kuyikulungiswa kokungatholakali kwemisebenzi, kumbe kuwukukhwela kwentengo yezinto njengalokhu sikubona abantu bayizichaka bayizigqili phakathi kwelizwe labo ngenxa yokubuswa kabi. Lokho kumele kulungiswe. Uma kuzalungiswa nge-shutdown ngokuvalwa ngce kwelizwe, yikho kumele kwenziwe. Into engafanelanga ukuthi abantu baphelekezele babuke batshaye izandla bathi hayi sizabona ngakho ukuthi kuzalungiswa phambili. Akulungiswe khona manje, and wonke umuntu uyadingakala ukuthi abe lento azayenza ukuthi ilizwe lilungiswe ngendlela efaneleyo. Uyadingeka mntana esikole, uyadingeka gogo, uyadingeka mama, uyadingeka baba, uyadingeka mfana, uyadinga wena osebenza emakhaya, osebenza edolobheni. Wonke umuntu ngwe opposition, ngwe ruling, ngowani, bonke abantu bamele babambisane ukuthi leli lizwe lilungiswe. And ukuvalwa kwalo ngci i-shutdown kungenye yezindlela ezidingakala ukuthi ilizwe lilungiswe ngendlela efaneleyo.
kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezana uPF uthi lokho okwenzakalayo kufana lokulwa lohulumende.
Uma sesikhangela ukuthi abantu sofanele babuthane bangena emgwaqweni kumbe abantu bangayi emsebenzini bangathinithini, kuyingane sokuyikulisana lokuhulumende. Ayisikho ukukhulumisana lokho, kodwa sokuyikulwa lokuhulumende ukuthi hayi, uma ungayizanga lokho thina sesenza lokho, ayisikho. Ngoba kulabanye abantu esikhathi ababe bengakufuni konke lokho okwenzakalayo ukuthi babe sebephambaniselwa izimpilo zabo. Abantu begcathi bangena emgwaqweni, abanye benze lokhu lalokhu asebebulana impahla zabantu okunjalo okungayisikho futhi okufunakalayo. So mina mbona ngokubona kwami kufanele ukuthi abantu nxa kulento abangayizwisisiyo abahlale phansi bakhulumisane lohulumende ngendlela eqondileyo langendlela e-right. Sibona ngani silenhlanganiso ezimelele kukho konke khonoko.
Luqhubekela phambili udubo lokuswelakala kwamabhasi ezubuko athwala abantu emadolobheni. Umnumzana Humphrey Siziba ohlala e-Codri Park kobulawayo obekuvele kuhlupha ugada amabhasi ngenxa yesimo esibi semigwaqo uthi sebethwele nzima.
Ngenxa yokuhlupha kwe-transport uthi sebekhweza le ntengo zabo. Uhambo lwe 50 cents konke solusenziwa $1 to $2. Umuntu ecine sekhipha leyo mali ngoba engasela okunye akwenza ngaphandle kokuthi ayikhiphe leyo mali. Indaba ye-transport le ngabe iyalungiswa ngokushesha ngokuphangisa ngoba kunzima sibe.
Unkosikazi Zandile Ngulube laye uthi akusahambeki kobulawayo.
Uyama ume umedele transport. Uthi usitholile khona lapha sokulate vele. Uzofike lapho othengisela khona ingabo 10. Uyathengisa ngesikhathi bani. Ngapha yikho esiphila ngakho. Mbayimbayi ngabo 3. Sokumele ubuyele futhi uyedinga enye transport yokubuyela endlini. Uzofika endlini ngabo 8. Ngapho diniwe.
Kusenjalo ingcwethi kwezomnotho zichothoza inyathelo elithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Othi amabhanga akusamelanga eboleke abantu kumbe amankampani imali ukwenzela ukuba kuvinjwe ugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Eyinye yezincwethi lezi umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uthi amabhanga alakho ukubhidlika nxa engasaboleki abantu kumbe amankampani imali.
Kuliqiniso ukuthi imali yelizwe ingabaningi kakhulu emsikeni kungelampahla eziningi ezilongiswa elizweni ezokuthengisa. Intengo yemali ibaningi, inflation. Amabhenki yiwo andise ukuthi anikeze izikweleti uZulu ukuze azuze imali yokuthenga kumbe yokwakha imizi. Kodwa indlela ekhulunywa ngayo ngumnumzana uMnangagwa ngayisiyo ngoba afanelanga uvimbele amabhenki ukuthi anike imali.
Ungwenya ugcizelele esithi
ngoba into zokubhana nje uphonga ukuthi into le isibhaniwe ngayihambi kuhle nxa wabantu bekhangelele ukwakha umnotho welizwe. Kungaba ngcono ama-interest rates intengo yakhona enikezwa abantu abathatha imali ebhenki kumbe yona imali i-overnight rate ehlawuliswa amabhenki ibhenki elikhulu e-Reserve Bank ikhwezwe ukwenzela ukuthi bengabi lesifiso sokuthatha imali eningi ukuthi baze bayinike abantu. Kodwa ukuthi hhatshi sekubhanwa ukuthi amabhenki anikeze imali, hhayi lapho abaphambanisile kufanele kulungisiswe.
Idola leZimbabwe eselithengiswa ngokwedlula amakhulu amane amadola kudola elilodwa lakwele Melika seligugudeke okumangalisayo okwenza abantu bephile nzima. Kwezinye indaba ibandla leCitizens Coalition for Change linqobe endaweni eziyisikhombisa phakathi kweziyisitshiya galombili ebeziqhuba ukhetho lwama-by-elections izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba abamele ibandla le-CCC banqobe eMutare, Chitungwiza, Makoni, leKariba obekulokhetho endaweni ezimbalwa eleZANU PF linqobe kukhetho olufanayo eMount Darwin. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela isinqumo sebandla le-MDCT sokususa bonke abadlelana lomanyano MDC Alliance owake wakhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhlelo lokuthunga abantwana indebe ezidabukileyo olwe-Operation of Hope soluqalile esibhedlela sempilo kobulawayo. Kukhangelwe ukuba uhlelo lolu luzenceda abantwana abafika 500. bese kule minyaka emibili uhlelo lolu lungaqhutshwa eZimbabwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngohlelo lolu, siqophelele usikhuchamfundo uSolwa Ngwenya, umqondisi wenhlelo zonke esibhedlela lesi.
I-Operation of Hope le ivela elizweni leMelika, bajayele ukubuya lapha ngomnyaka bezoncedisa abantwana okuthiwa bale cleft lip. I-cleft lip le cleft palate lo yinto abantwana abazalwa bevulekile lapha emlonyeni, ama-lips la kuthiwa i-palate okungaphansi lokhu inyama lezi ezinsini kuyabe kuvulekile. Lokhu kwenziwa kaningi xa umama engazange wazuza i-supplement eyeneleyo okuthiwa yi-folic acid. Yikho abantwana bezalwa benjalo. Abantu be-Operation of Hope bayanceda ke ukuthi ba-operate abantwana bathunge babuyele abantu bengaze bayakhula belesihlendla lesi emlonyeni, ngoba nxa kulesikhala lesi abakhulumi kuhle, umuntu akhule engakhulumi kuhle. Lokhu kuzanceda kakhulu i-operation, umuntu akhulume kuhle, abantu bazwe ukuthi uthini, lokudla adle kuhle.
Ye, akusele okuningi nge-folic acid babangweni.
Yikho kuyaxwayisa ke ukuthi omama bonke abafuna ukusithwala siyacele ukuthi baqale ukunatha amaphilisi okuthiwa yi-folic acid. I-folic acid le iqaliswa ukunathwa inyanga ezintathu umuntu engakazithwali, aphinde aqhubeke anathe inyanga zize zibe ntathu ezithwele, kwenzela ukuthi umntwana azuze i-folic acid le engaziwaphuma ezelwe ele cleft lip kumbe le cleft palate, lokunye njalo okwenza okuthiwa ama-spinal cord abnormalities. I-folic acid iyanceda kakhulu. Okaningi sithola ukuthi omama bayazithwala bengaplananga, umuntu ephonga ukuzithwala nje engazange kwacabanga ukuthi umntana engavelelwa into enje. Yikho abantu be-Operation Hope laba bazahlala lapha kusukela baqalisa namhla ukuoperate mhlaka 8 kuze kube mhlaka 4 June. Bafuna ukuthi ba-operate abantwana abafika i-500 ngoba abazange babuye iminyaka lemibili besenziwa ngumkhuhlane lo omubi owe-coronavirus.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngemikhuhlane olwe-Centers for Disease Control luthi isimo lesi silakho ukulungiswa, ikakhulu ngesikhathi umntwana elenyanga ezimbalwa ebelethwe. Abalabantwana abalesimo lesi lilakho ukutshaya inombolo le 0772-881-992. Wezemaphandleni namhla siqoqa lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi eLupane. Ake sizwe ukuthi uthini ngenhlelo ezinye eziqhutshwa esigabeni lesi.
Siphakathi kokwakha isikolo. Siyashishinika kakhulu kakhulu sibili, sibe lenhlanhla silohlelo lwabafowethu olusese-South Africa olusincedisayo ngokusithengela impahla yokwakha, abazibiza amajaha lamantombazana bathi bangama-pioneers. So kunje nje nje basincedisa, basithengelo zamende, basithengelo brick force, konke nje hayi badala bayashishinika endaweni yakithi eKwaraye lapha sakhe secondary yena.
Bakhona abanye abantu Moyo abalincedisayo na?
Sibe le nhlanhla enkulu futhi njalo kulo hlelo lolo lukhona olwe devolution olukhangelwa iziqindi zezabelo. Lalo luyasincedisa kakhulu kathesi phezu kokuthi sakhe iclass. Lalo liyancedisa ngokwakho i-cottage ezahlala ababalisi. Kuyasetshenzwa sibili kodwa nje ama-challenges loba kusetshenzwa kukuhle kunjalo, silawo ama-challenges. Kulabanye abazali ababa bengafuni into zentuthuko abadonisele emuva kakhulu ukuthi nxa kubuya inhlelo ezinjengazenezo bona baba bekhonona ukuthi bayahlukumezeka. Kungakho-ke ngiyathanda ukuthi ngigqugquzele ukuthi kwezinye indawo lapho kuba le nhlelo ezinjengazenezo okuba labantwana abalomdladla kumbe inhlelo ezinjengezedevolution, nxa kuyikuthi ziyafika abazali balezo ndawo babambele phezulu sibili, kuba yinhlanhla enkulu ngoba izicindi zethu sikhangelele ukuthi zithuthuke ngendlela ephezulu njengoba sikhangele iminyaka esesiphila kiyo sokuyisikhathi sempucuko lesi.
Namhla kwezemaphandleni besixoxela lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi eLupane esobelweni seMathebelele North.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lesi sizophuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sisikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Ukraine, uMnumzana Volodymyr Zelensky, namhla kungene umhlangano wenkokheli yeGroup of Seven. UZelensky ukhangelelwe ukuba uzacela usekelo emazweni la agoqela eleBritane, Canada, France, Italy, Japan, Germany leMelika. ELeRussia kusasa likhangelelwe ukuba lizakwenza umcimbi omkhulu wokuvezela umhlaba wonke jikelele izikhali elilazo ngesikhathi lihlasela ngamandla endaweni ezijiyeneyo. Unkosikazi Jill Biden, umkamongameli wokweleMelika uMnumzana Joe Biden, ukwele Ukraine namuhla lapho ahlangane khona ngezibhepheli ezigoqela abantwana nabesifazana. Wenze umhlangano lonkosikazi Olena Zelensky, ikosikazi likamongameli Volodymyr Zelensky. Soko isikhathi
sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngesiphala senkosi loMnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala kwesivalo enkayi.
Before independence ngo-1980 angizanga ngizwe ngento okuthiwa isiphala senkosi. Isiphala senkosi size saba khona ngezwa ngaso, sezwa ngaso sonke ngesikhathi uhulumende engenisa uhlelo lwe command agriculture, lapho okwakuthiwa khona i village nge village ngaphansi kwenkosi ngayinye ngayinye kufanele kube lensimu eyikhethayo ibe insimu yenkazatho. Saphiwa lenhlanyelo yakhona ukuthi i village nge village yayiphiwa inhlanyelo ukuthi iyehlanyelwa kuleyo nsimu eza kuthi ke ibe insimu yenkazatho, bonke abantu be village bayisebenze bayihlakule bayibiye ingaze yangena inyamazana.
Singathi ke siloncedo bani Mpofu nxa sikhangela ke isiphala lesi?
Nxa sekuvuniwe isibhozana sithathwe sihanjiswe enduneni enkosini, lapho sizafika sibekwe khona kwenzela ukuthi kungaba lomnyaka omubi njengalomnyaka walonyaka umubi kangaka, isiphala senkosi sibe yiso esisizayo. Lo wawungumbono omuhle, njalo ulokhu ngumbono omuhle ngoba uleta ukuthi isigaba ngesigaba senelise ukuthi sizinike ukudla ngesikhathi esinje, sizisustain edlaleni. Kwenzela ukuthi lalabana labo abancedisayo nxa sebebuya bezesiza abantu, kujayelekile kukhona kuvele kunjalo ukuthi kabathathi wonke umuntu, bathatha abanye basale lokhu bekhala. Aluba isiphala senkosi besisebenza kuhle, sisebenza sibe sikhona, bekuza kuthi ke abangenileyo ngale kule kuhlelo lwedona bazuze kudona, kuthi ke laba abaseleyo babe yibo abasizwa isiphala senkosi aluba bekuhamba kuhle. Kuyinto enhle amagama.
Qhiba Mpofu, udaba lwethu lwanamhlanje
sakuthinta nje kulilanga ukuthi kulamadamu abantu abazigebhela wona agcwele amanzi athe phamu kathesi. Lokhu kutshengisa obala ukuthi ukusebenza ndawonye lisezo kuncane kuncane kuyalisiza. Isiphala senkosi laso singenziwa njengakhona lokhu esikwenza xa sizigebhela amadamu ethu, sizasiza amagama. Ayikho into emhlabeni singabantu eqhakatheke ukudlula ukuthi sizisize, senelise ukuthi sizisustaine njengabantu, kwenzela ukuthi sithuthuke siye phambili sisebenza lonelo nolu uhlelo lwe siphala senkosi. Siluncedo amagama isiphala senkosi nxa sithe sabanjwa kuhle. Uhlupho olukhona yikuthi iconcept yesiphala senkosi ngaphansi kwecommand agriculture asizanga samukeleke kuhle okuma okwenza singayisamukele kahle kankwazi ukuthi kwahamba kodwa mina ngombono wami khathesi kulabalimisi every word 2 nga 2 nga 1 nga 2 nga 1 basetshenziswe ukuthi bafundise abantu ukulima kula masimo awesiphala senkosi ukuze iword ngeword ivillage ngevillage enelise ukuthi izisustaine ekudleni
lo ngumnumzana Elijah singene empofu ingcwethi kwezamasimo sisizwe ezokholo lesikristu silontungameli komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela balaleli bami namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna siqhubeke phambili sikhangele kuJohn chapter 5 ngibala kuverse ka 9 ngisehla siyaphansi lithi lona iBhayibheli lo muntu wasila masinyane wathatha ithala lakhe wahamba kwakuyisabatha mhlalokho ngakho abajuda bathi kosilisiweyo kuyisabatha kakuvunyelwa ukuba uthwale ithala lakho kodwa wabaphendula wathi yena ongisilisileyo uthe kimi thatha ithala lakho uhambe. Liyazi kuyamangalisa ukuba ngumuntu wenkolonkolo lokuba ngumuntu wemithetho-thetho kwenza ukuba abantu bakhuthe uNkulunkulu kangakanani. Okokuqala nxa silandelela indaba nangu umnumzana owayehlezi kweminyaka engu-38 eyisigoga ehleze cela ukuthi abantu bamfake emanzini ukuthi amphilise. Nangu Jesu uyeza ukhuluma ilizwi elilodwa ukuthi thwala ithala lakho uhambe. Undoda lo yasilisa uyathwala wonke umuntu wayemazi ngoba kuthiwa esehlale 38 years ukuthi ukuthi lalaba abafarisi ababegcina imithetho babemazi undoda i 38 years iminyaka eminingi kakhulu umuntu yabe seyindoda enkulu. So babembona ilanga liphuma ilanga lisiyatshona ngamasabatha langamanye amalanga. Nangu undoda lo sethole isimanga esimenza ukuthi laye abe njengomunye umuntu. Kodwa into yokuqala abambuza yona ukuthi yisabatha kanti uthwaleleni ithala lakho. Kulokuthi bemangaliswe ukuthi hawu ndoda isimanga lesivelele ngapha usuphilile usunjengathi bona bambuza ngemthetho. Okokuqala linkolo esilayo kuKristu ayisiyo yemthetho kodwa ngeyokudlelwana loKristu. Abantu abaningi bayabumba imithetho eminingi eba imigoqo emabandleni badinga ukuthi kade wenze lokhu mbawenzanga lokhuyana. Imithetho eminingi-ningi ebazwa ngabantu igcine siba yiyo ephakanyiswa ukwedlula ilizwi likaNkulunkulu lokukhululeka kwabantu. Abantu abaningi balandelela ukubazwa kwemithetho kuba imisebenzi. Okwesibili okusimele sikunanzelele ukuthi ivangela isilole imisebenzi ngelomusa uJesu sowasebenza wathatha izono wenza yonke into nxa ebuya ubuya kithi ngomusa uzosisiza ngomusa. Singananzelela lundoda waphiliswa nguJesu wayengamazi la uJesu. Ungalandelela indaba leyo siza phambili uzananzelela ukuthi bathi bembuzi ukuthi kanti ngubani othe uthwala ithala lakho wathi angimazi loJesu wayengamazi. Yindaba waphiliswa nguJesu yena uJesu wayengamazi lundoda ngumusa ngoba uNkulunkulu kalandeleli imithetho ukuthi ungene ichurch kangakanani kumbe wenze lokhu lalokhuyana. Ungumusa kuphela wasilisa lundoda. Amanye amabandla sesiphila ngokugcinisa abantu imithetho asibaniki impilo. UJesu weza ukuthi abantu bathole impilo. Into eqhakathekileyo uJesu lapha sijengisa yona ukuthi umuntu ngeqhakathekileyo kwedlula yonke into. Singakhangela imizekeliso yakhe yonke sisiya kundoda lwana owayetshaye ngamasela kwedlula umlivayo kwedlula umpristi kwaze kwathutsha umSamariya wamnceda babegijimela echurch bethiya umuntu elimele. kanele. Ngako uJesu ufuna sikhangelene emuntwini ukuba khona ukuthi umuntu siyamncedisa. Kuqakathekile kakhulu ukwedlula imithetho lezinto esifuna abantu bezenze e-church.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama lika Jesu siyathandaza ukuba usixolele lapho besisebenza kuphela singalandaba labantu bakho senze sikhangele abantu bekukhangele wena ube inkosi nomsindisi wabo egama lika Jesu amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungadini lakusasa. Kwezabatsha namhla lusuku lwabomama kule Mother's Day. Baningi abantu abathakazelela okwenziwa ngomama. Omunye wabo yimbongi kaZulu. Robert Dube
sithi thina kwimbokodo zesizwe omama bethu abasizalayo abayibo abasibuyisa emhlabeni abasimunyisayo abasibelethayo abasigcinayo abahlala duze lathi abayibo ababeqala kuqala uzwa ukuthi siphile kumbe kasiphilanga abayibo ababesizwa indlala kuna singakacho ukuthi silambile ukuthi sithi sibafisela usuku oluhle lwabo mama unelo lude kubo bonke ukuthi labadlule emhlabeni asibakhohlwa ngasiyabakhumbula sifisa sengathi uNkulunkulu ngabanika ulwazi olunzulu abanike isigqi somkantsho ukuthi bahlale bengumama beleso lokufundisa elokulaya elokonga ubuntu lesintu sethu ngoba omama yiba bahleli belabantwana obaba bezabala zabedinga imali sithi kubo bomama bethu siyalithanda lonke mncwa.
Sixoxe njalo lo nkosazana Victress Madudu okunhlanganiso yezimo embokodo.
Ngijabule kakhulu ukuthi umhlaba wonke jikelele uthakazelela usuku lwenzala abantu, usuku olubizwa ngeMother's Day. Ngilokujabula futhi ngifisa ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi umama uyohlala engumama. Loba kungaze kube njani umama uyehlane ngumama umama uqhakathekile wonke umuntu okhalayo khala ti hayi ukhale memeza umama asibezwe abakhala bebiza ubaba umuntu wonke noma ukhala usesizini ukhala uthi mama noma sakubona isikhathi sekunjabulweni ujabula ubiza umama awumama asibaqhakathekiseni bakithi nxa useselayo umama ngalezi insuku zalamhlanje umqhakathekise umama esaphila enyacho nje ukuthi injongo nje lonyaka kube ukuthi omama baqhakathakishwe basaphila bakithi mawumama ulaye umqhakathekise umama umama umenzele lokho akufisayo okwenelisayo umama ungamenzeli ngoba engasekho umama uqhakathekile bakithi happy happy Mother's Day
unkosazana ozilapha dewa ohlala ejojolo layo uyakudakazelela okwenziwa ngomama
happy Mother's Day happy Mother's Day happy Mother's Day siyababulisa bonke omama namhlanje lana namhlanje siyajabula kakhulu ukuthi lilanga leni bomama siyalibonga ukusizala likholise ilanga leni lonke likholise siyaziqhenya ngani bomama kungayisini ngaba sikho happy Mother's Day
unkosazana Tryphene Mpofu uthi
phambili bafazi phambili ngosuku lenu phambili zimbokodo halala halala
silethemba lokuthi omama bonke babe losuku oluhle siyalithanda lonke
indlova isindwa ngumbobo wayo umama qotha kehlile ukondla abantwa bakhe umntwana wendonga emqanisweni ubambelela kunina umntwana wonke uqala ngokukhuluma ibale lithi mama intandane enhle ngumakhothwa ngunina uthando lisiqoqoqela olwemvelo leqiniso ngolukamama ukubekezela kweqiniso okuqotho kutholakala kubomama isigwebo esibuhlungu emhlabeni ngesokuzithwala esaphi omama ubuhlungu obungelasilinganiso ngobomhlelo omama ngamaqhayo kazange mpela impilo yomuntu iqala iyephelela kumama uma ngingakhuluma ngalokho ngiyabe ngisenga lezi mithiyo lo mdali ngangitshaya ngoswazi sihamba sikhunyela njengemduna yendwa kungenxa yabomama siyazigqaja ngani bomama siyaziqhenya ngani bomama siyazikhukhumeza ngani bomama sifunga ngani bomama bethu abahle siyalibonga bomama bethu bomama bethu siyalibonga silifisela okuhle kodwa obaba zinhloko zemizi omama zintama amehla indlebe umfukula lenyawo omama luqaqa luqine nko olumimpo omama indika imbaze empilo zethu omama imkantsho empilo zethu omama ingqikithe bomini bethu omama imigogodla empilweni zethu omama ligugu omama ligolide
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi eZimbabwe bakhangelwe ukuba bazakhalela umsebenzi kusasa, bezihlalele ezindlini bekhonana ngesimo esibi somnotho lokunye. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.